Ngizathanda ukuthi ngazise abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uTsvangirai leqembu lakhe linge lasisa ekhothi ukuthi ngasiyamiswa ePhalamende yeZimbabwe. Kodwa sokuke kwayehlula ngoDisemba, kwehlule nangoMay, futhi kwehlule incwadi balazo ukuthi kwehlule ngendlela yokuthi thina lokhu esiyi-MDC yona liyana eyafunywa ngoGibson Sibanda labo-Milton kwethu labomdlonga. Into ebaphambanisayo kuthiwa yi-rebranding. I-rebranding iphathwe yayibranda nge-any name like United Movement, ayisukuthi sosifoma iparty, sasingafomi iparty. Urenewal, it's just rebranding ukuthi we are thinking different from what we used to think siqalisa iparty. So yikho-ke bona bacabanga ukuthi engxenye hhayi sesifome enye iparty, hayi lokhu kunjalo u-Secretary General wethu lokhu engu-10 ibidi le party yona liyana lokhu injalo. Okufunekayo nje ukuthi ubaba uTsvangirai nabakhokheli bakhe bayephendula imibuzo lapho abaswa khona emthethwandaba, balayo incwadi yabaqinisa emthethwandaba lanamhla lokhu ibamele. Ngoba ngathi uyananzelela ngoDisemba 2, hhayi batho ukuthi ekhoti baze baya withdrawa ikhesi yabo ekhoti. Lokhu nje kungatshintshanga lutho. Iparty ifonywa nge-Congress, thina kazange sibe le-Congress. Thina lokhu esiyi-MDC yona leyana nje kuphela ukuribranda nje ukuthi kwehlukane nje ukuthi hhayi iparty iyavunyela ukuthi phakathi kwesikhathi ibe lama-uniform ayi-pink, ayi-orange, ayi-red, any. Lokuthi futhi siyavunyelwa siyiparty, i-constitution yethu clear ukuthi you associate with any other parties same levels and ideas and thinking. Kho-ke ngibona ngani lapha basuke bakhuda khona kakuntshintshanga lutho.
Ye, kodwa lina lokhu lile themba lapha njengoba Mnumzana Pite ekhuluma ukuthi lina yini elilolungelo lokuxotsha ePhalamende labana abaku-MDCT? Njalo lilo bufakazi.
Njalo sibili ubaba uTsvangirai esebenzisa amagqwetha akhe ngoDisemba wahamba waye withdrawa ikhesi yakhe, njalo kwathiwa akabhadala inhlawulo zonke, laye uyakwazi kakuthusela khonapho kakuntshintshanga lutho. U-Secretary General we-MDC singaze ngu-10 ibidi. The structure soneso nje esibe khona yiso esisaziyo. Ngene ePhalamende siyi-MDC.
Ekugcineni libona impumela isiba njani? Ngobani phakathi kwenu abalobufakazi obulesi sindo?
Hayi, thina lokhu esime khonokho njengo-speaker wake watsho nje ukuthi hayi lapha yikuxabana kwabantu abomuzi munye, so abahambe bekhulumelana indaba yabo ngoba sikuxabana nje singumuzi munye kodwa lokhu esinjongonye. So siyakwazi ukuthi hayi khonokho kwakukhulunywe njengo-speaker akuntshintshi lutho.